uDokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqhakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth alulimazi amathumbu omntwana. Umama maye legcikwane kakhulu le-HIV nxa naye ziye-exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana wakhe igcikwane le-HIV.
UDokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze edayiseke esiswini afuna ama-enzymes lebhayili enenye. So umntwana uyabe esamncane engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sigcine sesile pressure yokwenza ama-acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokhu ama-remedy angikhaya ama-home remedy lawa ubungozi bawo ubukhulu futhi ukuthi kabi ne-dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Oil ukuthi sinathisa abantwana kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elo denda esehlule ukuphefumula ukuthi udendo lwangaphama ifuku ngoil sabe senzela ukuthi udendo lwalwehle lwentshe luyephansi luphume ngapha nxa esesiya ngaphandle lanxa ukuthi mhlawumbe ikhwehlela ivaleka asinathise eqanda sinathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa njengogogo babesisho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshila abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo eNketa uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia ngumkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa unzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa yimpilo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.